Endabeni zethu lamhlanje ngolwesine September 17, 2015 lilo Chris Gandhi. Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eye National Association of Vendors in Zimbabwe babe lomhlangano lentatheli zindaba ngenhlupho abalokhu bebhekane lazo emizameni yabo yokuziphilisa. Uzulu weZimbabwe lokhu ebuzana ngombiko ongayisiwo obalwe ngumongameli Robert Mugabe edalela eParliamente ngomvulo ocine usulungisiswa ngumsekeli wakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa izolo, kodwa wala ukuxolisa esithi amaphutha ayenzakala. Umahluli omkhulu uJustice Godfrey Chidiyosiku uthi uvumelana lesinqumo somthethwandaba weConstitutional Court sokuthi umthetho owenqabela intatheli zindaba ukusebenza kuhle weCriminal Defamation Act wephula isisekelo sombuso. Ku-Live Talk kuhlelo wasihluzeni bomama lamhlanje sikhangela inhlupho ezibhekane labaphila ngokuthengisa, iningi labo kungabesifazana. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM kumbe 4930 low 15455 shortwave.